Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu umhlaka 26 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokuqilibezelwa kukhetho kulandela athi yubufakazi obutsha osobutholakele. Ummeli weSouth Africa eZimbabwe kachayi inja efihla umphini emcimbini wePollard ecebisa eZimbabwe ngokuthi kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo.
Bayengene njithona bemotive card babagijima eSouth Africa bayecela istadium connect wazi bathole istadium sokudlalela kungeyani unywayani ngesithi jwazi ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngabo eSouth Africa.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso yeCAF esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba inkundla sokuyizigwagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elakho ukukhweza njalo udaba lokuqilibezelwa kukhetho elukhweza kudale le Supreme Court kulandela athi yikutholakala kobufakazi obutsha. Igqweta likaChamisa umnumzana Thabani Mpofu utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi ugwalo olwalotshwa ngowayengumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luveza ukuba ugatsha lozokhetho olweZEC lwasetshenziswa njani uqilibezela kukhetho lwanyakenye. Idale leConstitutional Court lalahlela kachana loludaba ngoba uChamisa wehluleka ukuveza ubufakazi bokuthi umnankagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni. Umpofu kavezanga ukuthi loludaba luzethula nini emthethwandaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ummeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Mpakama Mbete kachayanga inja efihla umphini emcimbini wePollard lapho acebise khona uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi eZimbabwe kalisoze livuselele umnotho nxa lingaqhubeka ngendlela elikuyo. Umbete wethulela amazwi phambi kwaMnangagwa obonakale esejetajeta njengomuntu olenhloni. Kesizwe amazwi kaMbete.
Zimbabwe has presented itself to be open for business, which we believe is a
eZimbabwe lithi selivule amasango kubosomabhizimusi. Kulinyathelo elihle siyalibuka. Kodwa ukuze ilizwe lihuge abosomabhizimusi, kumele eZimbabwe lithathe amanyathelo alandelayo. Ukuvikela abokuza abalamabhizimusi, ukwenelisa ukususa inzuzo yabosomabhizimusi bokuza elizweni leZimbabwe besisa emazweni abo. Ukuhlonipha izivumelwano ubudlelwano labo somabhizimusi bokuza ukuvula umnotho usebenze ngendlela ekhululekileyo. Lokhu ngokunye esibona kungaphathisa ilizwe leZimbabwe. Ngokubona kwethu, nxa kungalandelwanga lokhu, osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bazabheka bucwadlana kweZimbabwe.
In our view, failure to do so means that investment capital will always look past Zimbabwe to other safer havens.
Lawo ke ngamazwi kameli we South Africa eZimbabwe umnumzana Mpaka Mambete. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathukuthele ngesinqumo esithethwe yinhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF, izolo, esokuthi yonke imidlalo yeqembu leZimbabwe Warriors lamanye amazwe kumele idlalelwe phandle kwelizwe ngoba kungasela nkundla elungele imidlalo elizweni lonke jikelele. Iqembu leZimbabwe belimele lidlalele le-Algeria kumncintiswano we-Africa Cup of Nations mhlaka 29 ngenyanga ezayo enkundleni ye-Papa Fields Stadium koBulawayo, obese kuyiyo yodwa inkundla elizweni elungele imidlalo yezinga eliphezulu. Kodwa inhlanganiso elawula ezenguqu eZimbabwe Football Association ithole incwadi evela ku-CAF izolo iyazisa ukuthi iBarber Fields kayisalungelanga ukudlalelwa imidlalo elamaqembu akwamanye amazwe ngoba ingasaphathwanga kuhle ngendlela efunwa iyo ke i-CAF. Inkundla ye-National Sports Stadium leMandaba lazo zayaliswa ukudala i-CAF. Lokhu kusitsho ukuthi ilizwe sokumele licele amanye amazwe ukuthi liyedlalela kuwo imidlalo ye-Africa Cup of Nations leye-World Cup eyaqala ngomfufu. IZIFA ithi izakhulumisana lamanye amazwe ngodaba lolu. Kodwa ithi izethula amaphepha ukuphikisa isinqumo se-CAF. Sixoxe lo ake waba ngumsekeli kamgcini isihlalo weZifa umnumzana Omega Sibanda, yena othi inkokheli yeZifa kumele ichiye umsebenzi phezu kwalolu daba.
Lolu daba lubuhlungu kakhulu tungamile. Lubuhlungu ngilapha mina ngumuntu webhora. Ngiphila ibhora labantu beZimbabwe. Bonke ngabantu bebhora bayathanda ibhora kakhulu. Nxa besizwa lolu daba olubuhlungu bekhangelele ukuthi bavukele i-Algeria namanye ama-World Cup qualifiers khonapha ngoBulawayo kumbeni eHarare. Laba bantu abathungamela ibhora bebekwazi ukuthi mhlakabani 6 months sizadlala lobani ngaphi eZimbabwe. So nxa kathesi sebesithi bona sokwaliwe yikhafu yona i-DF yake yakhonze ngeyikhosafu. Kodwa bonke bakubukela bathule. Yakhondenywa yi-CAF, kwathiwa lungisani nalala le. COSAF yakhuluma, lungisani nalala. But abathathi isikhathi yabo ukuthi bahambe baye kulungisisa lokho. Bekhangelele bona phela abalandeli bebhola ukuthi bamele babuye bazobukela ibhola la. Nxa abantu sebenze so, kungakhohlwa ukuthi kathesi lapha kubo-November la, ama-Maitorias, amankazana kathesi, ayenziwe i-walkover e-stadium yethu, e-National Stadium, e-Harare. I-walkover sikhona. Into zonke lezi ungazikhangela nxa umuntu lo ohlonipha abantu elithi abathi bayabakhokhela kumele umuntu aphuma meceleni athi sehlulekile avume nje khonokho kuphela.
Manje sokumele iZimbabwe icele amazwe angomakhelwane kumbe lo mdlalo suyadlalelwa khona le e-Algeria.
I-sixtra inga-sixtra ikhafu kayitshintshe ukuthi kathesi siyaqala i-Algeria siya ngapho kuthiwa i-match fixing. Kathesi okumele bakhangele ilizwe mina ukubona kwami ngabehlakaniphile bayekele nje ukuthola bemotisikhadi babagijima e-South Africa bayecela i-stadium khona e-Johannesburg bathola i-stadium sokudlalela kungeyani kungenxa yani ngisithi i-Johannesburg ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngalo e-South Africa abanye nxa bevela emazweni abagadi lokhu okuthiwa ngama-connecting flights bahle basikele khonaphana kadlali babuyele.
Ukube sokusitshoni-ke lokho kuzulu weZimbabwe othanda inguqu obekhangelela ukuthi uzahamba enkundleni aye kuthaza abafana kubana banqobe.
Mina ngokwami ngingawuthama umuntu webhola ngingaxolisa kubantu beZimbabwe ukuthi lokhu akukuhlanga. Lokhu akukuhlanga noma sekuphele. Bona ngazi ukuthi ixolo lwabo luzawayiluphi. Khumbula phela ukuthi kwathi ngama-Mighty Warriors baqoli kanti uthi baqola besithini abangeke bavinya ngokuthi ama council local government abenesa stadium bayefikele kulungile bona bebengathi bengazange bahambe bayicela la ku minister of sport la ku SRC la kuma local authority ukuthi bone yona ithini ezelela khona ngale ku GT siyafika sibile blast kanti ikuthi lokhu kwathiwa kulungiswa bamake lapho kwathiwa kulungiswa ukuthi hayi sokulayi bona baqale bazibona kulento lo kuthiwa yi-first instance board ekhangela ama-stadiums etawe Zimbabwe isizini uma ingakaqali yonani i-first instance board yabatshela kudala ukuthi ama-stadium ethu wonke karayitaka but kumbe ngibuqholo kumbe ngikudelela abantu bona abanikazi bebhola angikuzwisisi angazi ukuthi uxolo lwabo luza ngaphi kathesi akumelanga bakhombele omunye umuntu kumele bona bazikhombele ngokuphatha isivalo bavale ngemva bahambe bathiyele abanye abenelisi ukwenza lokho
umlando wokulungisa zona inkundla ngokabani kahle kahle okhulume ngomansipala lamakhansili ngokabani lumlando
umlando ngowekhansili ukhansili ngathi na uma thina abathungabeli bebhola singahambuke abatshela ukuthi nanti iphepha elivela e-CAF FIFA i-standard yebhola imele ibe nje ngoba phela khumbula ukuthi ungazela thina e-stadium zonke zizoshaya i-council iyathatha okuthiwa yi-20% kumali yonke i-collective ground so labo ngabanye phela abaningazi e-stadium
alo-ke ngumnumzana Omega Smanda obexoxa ecingweni lo ntungameli nkomo we-studio 7 Abantu bebhinga kuward 6 esikalenge abangamachumi amabililane balahlekelwe izilimo emasimini kwathi abambalwa badelikelwa izindlu kulandela izulu lesikhukhula elana kuleso sigaba kumaviki ambalwa adluleyo kubikwa ukansila walumango umnumzana Joseph Mwembe Abantu abaningi balahlekelwe zimpahla kulandela leli zulu ikakhulu esinakoma njalo abanye bathola uncedo lwempahla zokusebenzisa ukudla lamatende kuhulumende inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla ezombusazwe uKhansila Mwembe utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi useqoqile konke ukwenzakala ewadini yakhe njalo uza kukhweza emhlanganweni weKhansili yeBhinga lamhlanje.
Esikalenge kulemfula A2 okuthiwa nguSikanyozi nomunye umfula okuthiwa nguDongamuse ihlangana eduzane leBridge okuthiwa khona nguMasumi. So kuthe khona imfula le ihlangana A2 omunye umfula wabusudifida omunye umfula okwayenza ukuthi khona omunye umfula uyenza i-pushback wabusuqumela phezulu le wangena emasimini ezakhamizi okuthiwa khona kusemangogo village under Tisikalenge
abantu abathinteka kulesi sehlakalo bangaphi bathola yini uncedo
abantu abathintakala kuleso sehlakalo kulomuzi oyi-1 owadilikayo so wabe sesuka umfana lowana lembuli yakhe wayahlala nakwabo dala then omunye umuzi kabasukanga but izindlu za-asekeni indlu yangenwa ngamanzi then eduzane lemuzi wakhona kwaba lesifudlanyana esadlula emasimini ngenxa yokuthi umfula lowana ubusuphongu hamba nje mahlayana ungasalandeli lapho ohamba ngakhona kulamasimu abantu abafika ku-24 esahamba lo mlimisi wakhona umdumeni sahamba naye silandela emasimini laphana sathola kusegqekeni sibili ukuthi khona izilimo zabo zathathwa ngumfula sazama ukuthi lathi-ke sibanike ama-rekhodi ukuthi lati njengesikalenge ward si-affected ngoba eyami isikalenge ward is the next ward to the affected ward okuthiwa khona isinakoma wayo so mbona ngani abakakunanzelela ukuthi ayisikho isinakoma yodwa lama-neighboring wards lawo aba-affected bethi safuna ukuthi sibe le true record indawonye lo mlimisi umdumeni osebenzela ewadini yami so okwamanje ngikhuluma kanje yile rekhodi esikalenge ward layo ulayo irekhodi kwenza ukuthi yena ingafikisa ngale ku-arex lami ngiyefikisa ekhansilini yethu mbonani ngikhuluma kanje kusasekuteni izabe ngishiya yona leyo i-report e-councilini.
Belihlezi likhuluma ngalolu daba lwezulu lesikhukhula e-councilini yebhinga yini? Njalo kuyini okunye liyake likhulume ngakho ngalolu daba?
Ya, siyake sihlale ngoba umgwaqo lo oyesiyabhwa sowadilika. Uwe imoto azisakwanisi ukuthi ziyefika ngaphetheya ngale. So njengekhansili kade sihlale phansi ukuthi lake sincedisane lohulumende ukwenzela ukuthi silungise umgwaqo ozabe ubhoda usiyangenela phambili komfula sibe ekhansilini sikade sincedisana lama partners kanye lohulumende.
Akutshengisi ukuthi izulu lelo lizabuya futhi kusathule kathesi?
Kusathule kodwa kutshengisela ukuthi khona lizabuya. Ngoba isimo sakuqala lesiyana kwakuthi khona kube lamayezi amaningi kungangani lidabu lizulu kuphinde amayezi ana abaleke. So kade sokuqalisile lokhu kwenza ukuthi khona amayezi ayaba khona aphinde adisappear. Engxenye kuzaphinda futhi kade sasiselathemba.
Luncedo bani lizalufuna?
Bonani, uncedo esingaludinga yikuthi abantu khona baphiwe khona ukudla. Bazavuna okulutshwana okungasalingani lalokho okumele obakade kumele bakuvune.
Lo-ke ngukhansila ka-Ward 6 umnumzana Joseph Mwembe eBhinga ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 esekalenge eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi ikhomishini ecubungula izenkohlakalo e-ZAC ithi isifumane inotho edlula amadola angamabhiliyoni ayisikhombisa, i-$7 billion, eziphathamandla zikahulumende engekho emthethweni. Iziphathamandla zakhona ngezakathesi, ezinye ngezikahulumende owedlulayo. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matandamoyo uthi linotho iyimali njalo enye iyizakhiwo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abeZimbabwe abesifazane abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35%, sebeke bahlukuluzwa empilweni yabo kumbe kudlwengulwa ngabesilisa kusukela kuminyaka elithumi lanhlanu. Okwamanje ke balaleli sengichedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lisethulela imbono yenu elithumele nge-WhatsApp.
Ama ngugodi nozikhumalo ngike ejithele lupane. Mina inkinga enayo nginenkinga ngohulumende osiphethe waseZimbabwe. Ngohulumende osiphethe waseZimbabwe ubusa ngenkani, ubusa ngokuhlukumeza abantu, ubusa ngendlela ebuhlungu engajabulisiyo. Okwamanje babusa ababusi ilizwe bacathele amacala abo abawenzayo ecountryini. I-corruption abanayo inkulu kakhulu, angeke futhi batshele lutho. Babusa ngenkani, babusa ngodliya, akula nto abayenzayo. Badla imali, bahlukumeza abantu, benza into ezihlukeneyo. Msakazi wami ngitshoni uChamisa MPC naye akayibona ukuthi naye umuntu ohlungezwa ezweni. Lokho sehle senyuke selale ebusy, lokho sithi uzoya uzenza istrike, uzenza istrike. Kahle phezu kodaba engabe bekukhuluma efanisela, because abantu bahlukumezile ezibabo benze njengasemalawi. Imalawi bonelizwe, imalawi liba right, imali yalunga. Uthiwe ngoba ebusy ebuyeze ezizinkantolo ezovela imfazi amakhesi, ilizwe liyafa ngale, babusy bagibela imali ze-state, bona bebusy bezomosha imali la South Africa. Please msakazi wami, ngicela ilizwe lana lilungise ngendlela efanekileyo. Uthiwe uChamisa ehlale phezu kodaba elungise ilizwe lakhe.
Yabonga ekuseni, ngithanda ukulibingelela basakazi baka Studio 7 yokugoqela uChris Gande, uMtongameli Nkomo, uGift Dube, uSithandekile Mhlanga. Siyabonga basakazi inyuzi elisithipha zona ngokusazisa kwenzakaleli izwe. Lingekho lina kungela msakazi ka Studio 7 ngaba sikhona ukwazi indaba ezingabe zisenzakala phakathi kwelizwe, ngoba inyuzi esizitholayo sithola inyuzi eziyabe zisekela uhlangotho olulodwa ezalapha ekhaya. So siyabonga ngenyuzi zenu lokuthumela ama-VN ama-voice note kuma WhatsApp uthina abanye mhla asilawa ama radio abamba kahle asenza sikwazi ukulalela indaba zenu kodwa ngama VN lawo liwathumelayo phakathi kwama WhatsApp kokwama WhatsApp abantu siyathola through ama group siyabonga ngawo sibe sesikhathazeka ke njalo ngokungatholi ama VN abe phathelane le live talk asiwatholi angazi ukuthi lingenza imizamo bani ukuthi lisincedise liwa forward lawo lirekodela ama live talk sikwazi ukuthi lidibethe ngani sikwazi ukuthi imphumela yangkhona kuma issues adelilawo kuma live talk kuhambe kanjani igama lami ngingudala uMozi Mathema ngikhuluma ngobulawa ngibingelele emakhaya la ngisuka khona ebubi district kubo hoza hoza esiganda esigabeni okuthiwa kusela upote ngibingelela abadala ngibingelela bonke abangaziyo yabo
salibonani balaleli ngithanda ukulibingelela kustudio lani phela khona ngapho emazweni elisikhokhele ezinsimbini elisincedayo kakhulu ngokusilungisela izinto ezisihluphayo igama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJojolo engombani konxube komguza nginesikhalazo esikhulu kakhulu ngini kakhulu balaleli lana eliphethe izinsimbi emazweni isihlobo zami lwesikolo kuthiwa ibhangale eLupane ebhangale isikolo lesi isihlobo zami iklinika yangkhona ikhatshana lokhana okumangalisayo ukuthi ngiyazibuza ukuthi yena uhulumente mayebhekile ebona ukuthi isikolo lesi ikliniki ikhatshana kodwa kulabantwana abafunda khona kuleza khamisa ezihlala khona lapho kodwa kulasizo lokuthi usizakale nje ukuthi bekufaka iklinika nje encane nje ukuthi bekwanise ukuthi abantu bebe bethola usizo khona lapho iklinika lapho ohamba khona ukuze uyihambele hayi kuyahanjwa 39 kilometers so ngizibuza ukuthi sihlobo zami uhamba uma ngongaka ugula ngeze uphakathi kwenqola uhamba isikhathi esingakanani ufika uphila lapho yakhona kumbe ufika ufile so ngiyacela ngehlobo zami ukuthi lizama ukuthi ninyikinyize ngapha kuhulumende shuwa sicela iklinika eBhangali eLupane eBhangali sicela iklinika lisincede ngeklinika kakhulu kakhulu siyacela ukuthi lizama ukusinceda ngeklinika yikho izihlobo zami kade ngikhala ngakho kuphela ibe ngithanda ukulibingelela lonke iZimbabwe yonke ngithi ngiyalithanda lonke ngibonge kakhulu lo president wethu lokho ebambile lamanje usancengisa izihlobo zami lingakhali kuzalunga ilizwe lizalunga kodwa kakhulu kakhulu izihlobo zami ngikhala ngeklinika kuphela ukuthi lisincede ngeklinika
sakazi basazi studio 7 linjani hayi thina siyaphila thina siyaphila sazi khona ngapha eAmerica ukuthi kume kunjani thanda ukuphawula nje kancane okamnangaga lokho kwefuweli yazi kuyatshengisela sikuthi umdala lo yazi wayengenamcabango sikuthi vele wayesitheni ukukhiphi usethulani kwesinye isikhathi itishi yakhe lezi mbabhi zasebenza kuze kuyefika siphi isikhathi hayi lo mdala yazi kacabangi straight angikwazi ukuthi uyazi ucabanga yazi kacabangi ngitsho mani kacabangi ngithola kancane yazi uzedlule ngofuthi lalo kuthi lungabona umuntu luyakwanisa ukufihla ikhanda hayi lo mdala kacabangi mani kanti esinxa izathu amafutha sizadingiswa futhi ngesitula yena vele wayeyibona ngani kwesinye isikhathi ibhondi lakhe lizaphelelanga hayi lo mdala kacabangi mani lo mdala hayi kacabangi ngithola kancane yazi uzedlula umntwana omncane kwesinye isikhathi lokunxa ekhala kwesinye isikhathi umrobhi ngegoli ethule hayi lo mdala mani hayi khona mani
Ninjani ku-7? Sicela lisibuzele ama-passport ukuthi ayimalini, lokuthi ayi-emergency ayimalini, athathwa njani. Ngendlela ukuthi sifuna ukwazi lapha ngendaba zama-passport aseGwanda sisikwazi. Sicela lisazise sibili kakhulu khona lokhu yini. Lokuthi abhukwa kumbabhukwa. Siyacela lisazise. Kanjani bala ama-message ethu? Kade ke sizama lithule.
Yeah, linjani ku studio 7 ngalomahlabezulu nje. Yeah, ku studio 7 bengicela lilandelisele indaba yama subjects la ukuthi a register ngemalini. Ngoba kulabanye abantu abathi ba register lapha esikolo ukuthi akuchajwa imali entsha yena leyo. So besicela nje le landelisele udaba lwa ngkhona lizwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Kumbe uhulumende lapho yasi ropa nje ukuthi athi hayi sokureversiwe lokuya. Sicela ukukuzwa konke kunalokho kulandelwe nje kuhle kuhle.
Ngibingelele kubasakazi ku studio 7 nabalaleli bonke nje jikelele. Ngithi ngibingelele ngikhulume nami engibona mhlambe kungasiphathi kahle singabantwana baseZimbabwe. Uhulumende kamnangagwa ngempela hayi ukuhlalisana labantu into angayaziyo. Athesi kunje sihlale egangeni eSouth Africa. Saphiwa ama-permit ukuthi silathi sibe sincengisa khonokho esekuncengisa siseGoli khona manje ama-passport bayazi ukuthi bayaphela ayaphela baqhamuka lemibono ukuthi ufanele siwabhadale labo 4000 something rand imali ezizo abantu abangaziholiyo nokuzihola eSouth Africa. Bona mpela kahle kahle la bantu into abayifunayo ngabantu bayabazi bayayazi yini ngoba eZimbabwe bayihlele ukuthi belethe imisebenzi abantu esizalwe eZimbabwe sisebenze khona. Sesikwamanye amazwe futhi bastili balokhu beqhubeka ngokusihlukumeza. Hayi, lo hulumende lo esilayo hayi. Ngisupporta abantu abathi masivota ke sikhangeleni bantu bakithi. Ake sikhangeleni bantu bakithi into le yabo Mnangagwa le isike sihlukane naye ngoba akukho lapho esiya khona ngabantu laba. Abantu laba balezinto eziningi abazenzayo. So bayazidefenda nje ukuthi bengazitholi labo sebesenkingeni. Bona kahle kahle abafuni ukuhlupheka, bona bafuna ukuhlupha abanye abantu. Hayi man, phansi ngezani, sikhathele.
Pho kuyiwaphi elizweni leZimbabwe? Ukusetshenziswa kwedola leMelika kwavalwa ngokusemthethweni. Kwathiwa sokuyasetshenziswa idola leZimbabwe ukuthenga lokuthengisa phakathi kweZimbabwe. Namhlanje sesibona sokulamanye amagalaji lapha athengisa amafutha ezimota ngedola leMelika. Njalo konke lapho kuthengiswa khona okuthengiswa khona umphakathi kuthengiswa ngedola leMelika le mali zakwamanye amazwe. Kodwa uhulumende yena uholisa izisebenzi zakhe ngedola leZimbabwe, ngemali yeZimbabwe engathengiwe. Umbuzo ubususithi wona bazophila njani labantu? Bazophila njani? Akusela mpilo lapho.
Ye lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Aba isikhombisa abadinga ukumela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika bebelengxoxompikiswano edolobheni leSouth Carolina izolo ebusuku phambilini kokhetho lwamaprimaries oluzenzelwa kulelo dolobha ekupheleni kweviki. Okhokhela kukhetho osolwenziwe ezigabeni ezimbalwa umnumzana Bernie Sanders uthwaliswe nzima ngabanye abathi engabanqoba uzehluleka unqoba umongameli Trump ngoba ele ngqondo zakhe ezokuthiwa ngesilungu ngeze-socialism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Raphael Mthombeni isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli Donald Trump kasoze asebenzise yini udaba lokuthi uSanders ufuna ukuthi lizwe libe ngelama-socialist.
Yena nguye ke oze i-socialist ukwedlula ulokhuza lo ofuna ukungena uSanders. Ngoba yena ukhanye ngathi sibili uphethe ubhulo lokuthi usefuna ukuthi labo abamdonsela ekutheni afike kuthonisisweni bonke bahle bakhuculwe baphume bese afake abangabakhe. Khonokho yiko okukhanya ngathi kuyi-socialism more than lokho okukhulunywa ngoSanda. Mina ngokubona kwami.
Manje ngokubona kwakho khona lokhu okwenziwa ngoTrump kungabangela na ukuthi agcine enqotshwa kukhetho kumbe kwenza athole usekelo ngoba sesike sezwa abanye besithi hayi akwenzayo kulungile?
Hayi, uTrump olabantu bakhe bona labo sithina ngesilungu i-base ya. Okumele kwenzakala ukuthi ama-Democrats abuye lento ezahlephuna abantu ku-base yakhe ibasuse ku-base yakhe babuye ngapha kuma-Democrats. Yena eyakhe i-base yona leyo yokuthiwa i-Trumpism ayisoziveli nyikinyeke loba ngazenze yehlule itshengisele ukuthi kayisozi yehlule inyikinyeke. So umsebenzi ukuma-Democrats ukuthi bazuze more people ababo bafake lama-independence phezulu ukuze bamnqobe.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombe ni oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni leTexas. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibonge ke bonke abanelise ukusithumela imilayezelo yabo. London nelisa ukusithumela imilayezelo yenu. Okwakathesi ke sesigqiba uhlelo kodwa lingakhohlwa ukuthi silalo njalo kusasa ekuseni ngo 6:30. Olunye lukhona ntambama ke lamhlanje ngo 6:30. Igama lami ngu Chris Gande, libe losuku oluhle.